Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 15 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 tobalagadane double digit economy with a 46 billion economy. That is it.
Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emaswingo namuhla lapho akutshele khona uZulu ukuthi engangena embusweni uzavuselela umnotho ngokuphangisa.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMasawu. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize.
Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende lamakhansila labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo endaweni esijiyeneyo zelizwe. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo yalonyaka yeFIFA Soccer World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bebeqhubeka ngemikhankaso yabo endaweni ezijiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu emaswingo. Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthembise uZulu ukuthi engangena embusweni uzaphanga avuselele umnotho njalo kube lemisebenzi.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 tobalagadane double digit economy with a 46 billion economy. That is it. Tazoska 2029 100 billion daroa. Inofanange ati washuga Zimbabwe. Wotaita reverse dive. Wadaji chaga mabasa ku South yombo chaga wa muno. Kadaji chaga mabasa ku UK yombo ya muno. Amwanga uteja misa uruku wandira wangu. Vedu wari kushanda ikoko ima misikuwa wandira. Why can't we create jobs muno?
Umnumzana Chamisa uthembise njalo uZulu ukuthi uzagcwalisisa umbuso wezabelo owe-devolution. Wengeze wathi uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukucwasana ngemihlobo.
We want to de-RRRize things. We want to decentralize services. Muno Mashingo, you are going to see how you are going to be honored, because we are moving the name of the country from Zimbabwe, which is Zimbabwe Ruins, to Great Zimbabwe. To show that it's a new dispensation. Kizambamajiza. Gukula. We are also renaming our provinces. Todabutibbe kumazita and my tribes. Zekutinenda chiti matebeleland, mashonaland, karangaland. We must have neutral names in order that we are a united people moving forward, focused on building our country together.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho le nkulungwane zabasekeli bakhe emaswingo ethembisa ukuthi engangena embusweni uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukukhethana ngemihlobo. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. umnumzana Thandeko Zintimkandla onqintisa ezimele eGwanda Central uthi uZulu kumele akhethe yena ngoba engumkhokheli olohlonzi.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMasawa. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize, sengisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi, ngoba izinto zakulezi nsuku kasisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqiniso yilona lelo, ngakho mbone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kule ndlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo-ke njengoba ngisitsho, ngike ngaba ngumphathisikolo, ngaba ngulekthara, ngabaphoza yiyo yonke into. Ngabo impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisa neGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye, babonisane la babonise, kodwa abantu bahambe phambili.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho.
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu iyazikhulumela. Uba ngumuntu kuyazikhulumela. Akusweleki ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngithile ukuthi ngisesengumeya idolobho leGwanda, ngaliphatha njani. Lendumela liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuya kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwengqondo yami bayakubona, ababalisi, abantwana bezikolo, lo mphakathi nje. Khetha nini ngonanzelelo, ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngoncintisa kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edale lephalamende, uncintisa elilunga elizimeleyo. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Alliance for National Salvation umnumzana Nketa Mangoye Dlamini, yena odinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende.
Sina sikhangeleyo ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Nxa sikhangele iMangwe sikhangele ukuthi ubukhokheli obusekhaya, sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka sithuthuka. Esingakufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle, asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikati njalo kulezikolo kumele sizikhangele, abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde bafunde. Ngangena uMangwe eMangwe ngafika eMambale uhambo dlule eGcinabhek siya eKhalanyoni. Umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu, okutsho ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo. Khonokho futhi kungenza ukuthi engxenye le ntengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yabe isiphakeme, ngoba abantu phela besabela izimoto zabo. Uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele uhlupho ebantwini, sebethenga ngeprayisi ephezulu. So sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe.
Balalela abantu beMangwe Mangoye, ungabatshela wapha amazwi?
Nangabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela aye kibo. Sifuna ukuthi iMangwe iphakame ibe yi-district layo esingayibali elizweni ukuthi ngu-number one. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathebe, ngoba kathesi kule ngqondo ethi nxa usemhlulweni lo eMandebeleni engxenye abantu bakukhangela phansi, bakukhangele ngani ngesikhiwa ngathi i-second class season. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni leZimbabwe bangabantu labo, bahlonitshwe ngabantu ngolimi lwabo abakhulumayo, wena kumbe isiKhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana. Nxa usazi iMangwe ikhuluma indibi leziningi lesililima, bakhuluma indibi zabo, bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketa Mangoye Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation, njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe edale lephalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network iZesni ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF kuya kudlondlobala endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lenhlanganiso ithi njalo ibandla leli liqhubeka lisebenzisa impahla kahulumende kumikhankaso yalo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngembiko yokwethuselwa kwabantu le.
Isisekelo sombuso imithetho yakithi lemithetho yomhlaba ithi abantu nxa bezavota kumele bakhululeke bavotele lo abamthandayo. Angiboni ukuthi kwayena upresident u-Emmerson Mnangagwa ngathokoza ngokuthi awine kulezi dumbu phansi, ahlale embusweni kulezi dumbu phansi ngaphandle vele thokozele ukuchitheka kwegazi. Kodwa nje wonke umuntu ohlangene ekhanda uyabe kwazi ukuthi ukhetho lumele lube ngolukhululekile, kungabi khona umuntu wethu selomunye. Kumele amapolisa izikhi namakhothe bakusukumele khona lokho ngendlela ephangisayo.
Bathi ikhula lamanono ayo Ncube mhlawumbe ludlakela olusegazini ebantwini bezanu-PF abaningi lapha, yikho nje bengafuna ukuthiyana la lolanxa nje umkhokheli wabo esithi akube lokuthula.
Yiliqiniso elikhulu lona lelo, abantu ubahlale kakhulu kakhulu ebandleni leZANU-PF ngaphansi kokuvunyelwa ukuthi bachaye abantu, ngaphansi kokuthunywa ukuthi bachaye abantu. Yo umbuso we 37 years oka president Mugabe ube kusenziwa lokho, esithi wathula ama degree ku violence ula yonke into yokubulawa abantu, athembisa athi angikula muntu ongawina i-election ipower nge-election, amandla ngokuvota, athi ngoba amandla abuya ngezikhali. Ukwangena kibo khona lokho ukuthi kuyabamangalisa nje ukuthi kuthiwa bangajaba abantu ngoba base bekuthatha ukuthi into enormal nje efanele yenziwe vele kuso sonke isikhathi.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumaigobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomunye wabontanga okwelemelika okuhlelo lukahulumende welemelika iMandela Washington Fellowship, abanye bathi YALI, Young African Leaders Initiative. Lo muntu esixoxa laye waziwa ngabantu abaningi emphakathini kweleZimbabwe ngenxa yokuthi ulwela abalungelo abontanga eZimbabwe. Mthwakazi omuhle, lamhlanje sixoxe lomnumzana Pride Mkono. Mkono, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyaphila mina, kunjani?
Ngiyaphila. Mkhono, awungitshele kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokwengena kuhlelo lolo?
Into yokuqala ukuthi vele mina njengosakhulayo lami ngile ngikhangelela ukuthi kwela kusasa elingekhokhatshana kakhulu kuyabe kumele sikhokhele elizwe lethu leZimbabwe ukuthi sibe nama-solutions okulungisisa into eziningi kakhulu ezihluphayo eZimbabwe nxa sikhangela into zokhokhelana kuma-public institutions ethu, sikhangele njalo into ezomnotho welizwe ukuthi zibanjwa kanjani. Isifiso sami ukuthi lami ngithi hatshi ngeminyaka ezayo ngiyabe ngikhona ngale phezulu emahhosini kahulumende silungisisa izinto ukuthi sihambe kahle eZimbabwe. Into enkulu yangi eyangiqhubayo ukuthi hatshi mana lami ngike ngiye kufunda khona ngale eMandela Washington Fellowship ukuthi sibambe kanjani lo msebenzi.
Ukhangela ukuthi uzafundana okungathi uzathatha lawe uyofundisa abontanga eZimbabwe ukuze bathuthukise impilo zabo.
Ukuguqula izinto vele kuyathatha isikhathi ukuze sibone umehluko wakhona. Kodwa into engithokozisayo njalo esikhangela ukuthi siyabe siyenza yikuthi besiyenza siyabe sithola usekelo lokuthi amaphupho ethu lalawo ama-ideas esilawo ngapha sibe siwayenza siwa-implement eZimbabwe. Ngiyakwazi abaningi kakhulu abasuka lapha kuyala abanjengabo-Betty Masaraure, abanjengabo-Kuraone, Godfrey ongukansela ngale Maswingo, sikhangela abantu abaningi abanjengabo-Thulani Mswelando bayenza imisebenzi eminingi kakhulu sibile eZimbabwe besebenza le nhlanganiso ezitshiyeneyo belokhu be-implement ukuthi ubukhokheli kumele busenziwa kanjani. Lokhu sithengisethela kusasa leZimbabwe liyabe lingani licacile kakhulu ngoba abantu abontanga abaningi sebekwanisa ukuthi bekhulume ezengqondo njalo beyenza into ezibambekayo lapho abaye besebenza khona, ngaba kumakhansela, ngaba kuma-organizations, ngaba kumabandla ezombangazo.
Isikhathi Pride ngathi yiso sesihambile. Qhiba uhlelo mnumzana usitshela ukuthi uyakhuthaza na abontanga ukuthi bona bangene kunhlelo ezifana ngalezi.
Ya, ngiyakhuthaza abasakhulayo abaningi vele ukuthi hathi asathena amathuba lawa sibasebenzise ukwenzela ukuthi lathi siyokwazi ukuthi ilizwe lenxa singalikhangela the world is very big. So kuyalo kumele lathi sibe sintshala ama-ideas ethu nabanye abasakhulayo kwezinye indawo sibone lokhu ngezinye indawo into ezigaye ukuthi azenzakali vele izinto ezikommon kwamanye zwe njengabo-America vele very just commonplace stuff. So kabe kumele silathambe sibone ingqondo zethu, we increase our knowledge ukwenzela ukuthi sibe ama better leaders of tomorrow.
Hayi sikuzwile Pride, ngilethemba lokutsabalala labo bakuzwile. Ngiyabonga Bhuti, bekuhle kuba lawo kuhlela.
Hayi lami ngiyabonga ithuba leli lelo ntinge ngikhulumela ba sakhula ezimbabwe.
Ntsakazo muhle lapho bengixoxa lo Pride Mkono okuhlelo Mandela Washington Fellowship kwanele kwalamhla. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMikeobe Lilayo.
Siyabonga jahelidala ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube we Studio 7.
Gcina masiko
wethu,
ungakusenziwe mwandu.
Ningalithola njani izwi lomuhle lo nguGibbs Dube kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubekeka ngodaba lokuthi amajaha akulezi nsuku athwele nzima ngokuthi adinge amantombazana. Lamhlanje le ntombi yakonyadi uMamdluli ukhona ngale ke kule Botswana, njalo ngulo baba obekuthemba lima la ukhona ngale ke kule Botswana. Nxa sikhuluma ngodaba lolu uMamdluli, lubamba kanganani abantu abasakhulayo?
Liyabahlupha sibili abantu abasakhulayo. Uyamuzwa kuphela ngokuthi ethi ngicela inamba yakho. So kunala usumbuza ukuthi inamba yami ufuna ukuyisa ngaphi. Abaseyala kuphela ngokubela ukuthi ngicela inamba yakho, ufuna inamba yakho, kuthi angakutshela ukuthi uyakufuna. Hayi akusafanani lakudala, sibi bathele nzima kakade, akusafanani lokwakudala. So kwahlukana, kudala umuntu wayeyitshitshela intombi aze ayithole elokhu eyicela kuhle, eyitshela kuhle ukuthi uyayithanda njalo. Kumbe kuthi abaselaqiniso lokulobola. Anti kudala babeleqiniso ngoba babekhuluma into aze ayiyenza athi ngifuna ukukuthatha. Baye kathesi nxa ukuthi kushouthi bafuna ukudlala ama-hit and run. Ngabona yikho kwenza ukuthi begcine bengasakhulumi ukuthi ngiyakuthanda, ngoba umuntu ongathi ngiyakuthanda phela umuntu uyabuza ukuthi unithandelani. Kumbe kuthi ethi ngiyakufuna khonapho kuba nzima, ngoba phela ibale lithi ngiyakufuna, ngiyakufuna manyathi, ngifuna ukukulobola ube ngumalukazana wangikhaya. Ayabona ukuthi aliphelele endleleni. Manje ngabona benziwa yikhona lokhu ukuthi babe besesaba ukuthi bazaqamba amanga. Siyabe lokhu yala ngicela inamba, ngicela inamba.
Baba Lima, umuntu uhlale ecela inamba ikho lokwenza phela lokhu.
Hayi kuyachiyana ngomuntu ukutheni abanye bakhona bacela inamba, abanye bakhona ukuthi uyabe ecela inamba evele eserious umuntu ukuthi ucela inamba. Ngoba nxa sikhangela ikakhulu lezi nsuku, ungakhona ukuthi ingxenye njalo ecela inamba engumuntu onguye weqiniso, kukanti bakhona abanye nje yabe ecela inamba enjalo kanti vele njalo ezidlalela. Ngifuna ukukubona nje wena ukuthi isimo sakho vele ungumuntu onjani.
Kodwa phela vele kuphosile izwi lapha bani kungani kuyahlupha
kuphoseni ilizwi sokuchiyana khonapho. Yikho uzwa abadala baye bethi bona zinengi indlela zokubulala umangoyo. Ngamanye amazwi kuyachiyana ukuthi wena indlela yakuphose ngale ilizwi yokuliphose ngayiphi indlela. Yabona ukhona omunye umuntu ongaliphosa ngendlela yokuthi yabona ukuthi umuntu lo uphose ilizwi lakho, uphose ilizwi ukuthi uqinisile. Kanti omunye vele angaphosa ilizwi kodwa engaqinisanga, kumbe ngithi mina ucine ukumbona ngezenzo ukuthi hani umuntu uvele laphana ha yazidlalela nje.
Mhm. Ke Mamdluli khonapho nxa sukhangela sibili okunye wabumelele phela sithi ha kumbe ubaba uLima uzaphosa ilizwi lapha, awumncedisi kanti?
Ukubancedisa sibi, siyabe sizama ukubancedisa kodwa phela ukuthi ubaba uLima akaphendulanga straight ukuthi ukuphosa ilizwi yikho sokunzima ebantwini abobaba kathesi. Ngoba anti phela kathesi into abayenza yona leyo yokucela inamba. Umuntu phela nxa ucela inamba yabe engakwazi ukuthi uyicelela kukuphi, uyayibona? So ibisiqinisi sithi engxenye umnike inamba phela ukumncedisa kodwa yikho khona lokuthi inamba yabe umphile. Khonapho kumpheni inamba sekuyaqalisa ingane ufuna ukuba umngane wakho, ingane ufuna ukuthi kube njani. Yikho lapho-ke kuqineni selicina lithande. Yayibona abasayenzi siyakhonkela dibo kwakudala ukuthi umuntu lapha abone khona intombi uzabelokhu esiyayithayimela esiyayithayimela azazazaza athande. Akusekho kathi sizabacela inamba. Yikho kwenza ukuthi becine bengalaqiniso ngoba ngacela inamba ebantwini abawufongelanga kumbe 5. Uyabona?
Ye baba Lima,
ngiphendule khonapho ekuceleni inamba. Ekuceleni inamba sesisiya ngeqiniso eqinisweni sibili. Ubona ngathi omama yibo abaphambanisa ezikhathini eziningi ngoba vele yibo abayenza ukuthi obaba begcine sebedlala ngabo. Ngoba ezikhathini eziningi nxa uvele umuntu esekupha inamba yakho, inamba liyana kufana lokuthi yi-privacy yakho ulayo ngoba ungeza ukuthi kumbeni upha ukuhamba usipha wonke umuntu inamba noma umuntu ongumfazi kumele ubone ukuthi inamba yami leyi ngipha emuntwini onjani.
Ye isikhathi ukuthi sesidliwa ngumangoye khonapho nxa ungatsho manyati ngamafitshane pho ukuthi pho kungabanceda ukuthini 1 minute sibili khonapho.
Into engingayikhethiwe ukuthi abantu abangobaba akele ukuphasa amazwi kubuyela esidaleni umuntu alanda intombi nje ayitshela ukuthi uyayithanda funa ukuyilobola okunjalo nje.
Hayi ke siyamuzwa ke Khosazana sethekele nyati khona ngale kule Botswana uMamdluli. Mamdluli sibonge kakhulu ungadinwa kusasa mama.
Alright, thank you.
Ye ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge lo baba ubeke ithemba lima la khona ngale ke kule Botswana. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilali.
Owangusenziwe mwandu. Ligcina masiko
kwenu. Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli kundawana zonke abakizo kuhle ukuhlangana ngemva kweviki ezimbili.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kaMahubo usahluko ngu46 undima 1 londima yesibili. Ifundeka kanje. UNkulunkulu uyinqaba yethu, lamandla ethu, usitholakala elusizo esikhathini sokuhlupheka. Ngakho kasikwesaba, lanxa umhlaba ungazamazama, lanxa izintaba singaphakama ziphoseke olwandle. Bathandeka sithola uDavida umhlabeleli uyahlabelela ucula iculo elimnandi uthi yena uNkulunkulu uyinqaba yethu ungamandla ethu ufumaneka elusizo esikhathini sokuhlupheka lanxa umhlaba ungazamazama kungenzakalani kasikwesaba. Sobo sami uDavida singakhohle ukuthi ngulo uJahothi ngemva kokunqoba umFilistiya kulokuthi indlela yakhe ivuleke aye endlini yobukhosi ayebusa njengalokhu wayekade sechotshiwe nguSamueli ukuthi azaba yinkosi yakwa-Israyeli. Simthola esephila lezi kliwi egangeni lithi iBhayibheli kweza kuye bonke ababele zikwelede ababele nsolo ababele zikhwili izikliwi zonke zeza zaba kuye zamenza induna nkulu yazo. UDavida simthola pephile egangeni ehlathini ephila ngokubaleka esuka kulindawo ayekule for 7 years ephila ngokubaleka eyisikliwi engasela ndawo yokuhlala uSawuli emzingela. Kodwa iBhayibheli phakathi kobuhlungu obungaka kwezinye isikhathi besimthola esilwa lamaFilistiya, simthole kwezinye isikhathi esezenza uhlanye egcosi indenda ephila endlini ka-Akish. Kodwa phakathi kwakho konke uDavid ikhona into eyazi yini indaba ayiculayo kulelihubo uthi lanxa sekunjani uNkulunkulu uyinqaba yethu ngasikwesaba. Sihlobo sami ngikhuluma ngokwesaba okuba khona empilweni. Abantu siyesaba ikusasa, abantu siyesaba izinto ezinenge ezehlukeneyo ezisuka zisenze sidangale siphela amandla kodwa uNkulunkulu uthi ungesabi. So namhlanje ngithanda ukuthi ngikhuthaze wena ukuthi ungesabi noma sekuvele okunzima ungakanani. UJehova uthi yena kangizukukushiya. UNkulunkulu asimkhonzayo bazalwane uDavid uthi yena uyinqaba yethu esikhathini sokuhlupheka. Yena uhlala eseduzane nathi isikhathi esiningi ukuthi kasimboni sisuka sithwala isizima sizihluphe ngesibhekane lakho okusihlukuluzayo kanti yena ukhona eceleni kwethu akasishiya uthena akazukusishiya. Uthi uDavid uyinqaba yethu. Ngithanda ukunxunsa ke mntakababa ukuthi ungalahli themba noma sekunzima kangakanani, ungalahli themba, ungalahli thaweli, themba kuloJehova ophilayo akasilahli akasideli. Kungeza ukuzamazama komhlaba, kungeza inhlupheko ezithile kodwa kasibambelele kuye sikwazi ukuthi yena uyinqaba, igama lakhe liyinqaba, masicatsha kuye uyasigcina uyasilondoloza. Lithi iBhayibheli laba abakholwa kuJehova baza kuqina babe njengentaba uZiyoni. Kasihlale nethembeni noma ingabe impendulo yakhe yakhe ngani yaphuza lanxa impendulo yakhe isithatha isikhathe side kahlale nethembeni sazi ukuthi ngesikhathi esifaneleyo yena othembekisileyo uthembekile uza kwenza lokho akuthembisileyo angeke asishiye
akuyigqibe mfundisi
Siyabonga ke standards baba lithe izwi lakho uyinqaba yethu baba senze sikwazi ukuhlala sithembe wena senze sikwazi ukwethembela ezwini lakho ngoba izwi lakho liliqiniso okukhulumileyo uyakwenza ngoba wena kawusiwe umuntu ukuthi utshintshe ingqondo kumbe ukuthi uqamba amanga siyabonga izwi lakho eliphilayo ukuthi ngalo baba uyalikhuluma siyaphila yilo walithumela enkangala labaphilisa siphilise ngalo phinde ubusise abalalela ubusise labaphathi behlelo egama leNkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sezitholakele inqwele ze 2018 FIFA Soccer World Cup. Iqembu leFrance liphakamise linkezo namhlanje emva kokunqoba ele Croatia nge 4-2. Sixoxe lomlandeli wezenguqu ekhona pha eMelika uMuzobanzi Ncube.
Umdlalo wakho noba ubumnandi kakhulu sibili. IFrance hayi siyithethe sibili iWorld Cup Championship misankomo. Abe sikhangelele nje ukuthi thina abanye beCroatia njengethimu encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people bekhangelele nje ukuthi ama underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana beAfrica abayi France basuke sivili bayithatha linkezo ndoda
hawu ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal
hawu uyabona mina lapha ngangithe khona veli final kuzaba iBelgium leCroatia so bekumele nisale ngibambele kwelinicele eliyiCroatia so akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo but yabona phela ibhora vele njengoba liyiround so ligiqekela everywhere so hayi ngikhuthile sibili thunya zonke
yebo linqotshiwe elakho iqembu Ncube kodwa abeFrance abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapho
vele khona apha abaningi bakhona nabe France bekuyimi nje kuphela lo mama lapha bese supporta yoni Croatia le hawu siyahlekwa sibili khona apha sibili njengabantu nje abadliweyo kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela uyabona ama sports konoko ukuthi leya beta beta nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina hayi kubunandi kwakhona kodwa siyabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako umhlaba wenzileyo hayi sizungu nje kuphela esese siyasibona ndoda ngoba hey inyanga yonke lelokho esikhangele lapha ku TV sibona ibhora hawu ndoda seliphelile so sesiyabuyela ke kuma league yethu lawa ama EPL esesiwajwayele ukuthi hayi iArsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima ngoba iArsenal yiyo yi-team yabantu
Aha, umnumzana Muzobanzi Ncube ngomlandeli omkhulu wenguqo sixoxela ekhona pha eMelika edolobheni leVirginia. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League ekhaya yona imikanje. Shabani Mine 2, Dynamos 2, Caps United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders Poso Chila Moya 1, Herentals 0. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance ubekhankasa emaswingo namuhla lapho athembise khona uZulu ukuthi uzavuselela umnotho ngokuphangisa lubana ethe wanqoba. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo ye-2018 FIFA Soccer World Cup. Olivalelisayo Ngontunga milinko, mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.